Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 28 mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangelele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhla ziku-1 ngompalakazi.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi.
Idale leziphathamandla zikahulumende lekhabhinethi livumelene izolo ntambama ukuthi kugandjelelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eZimbabwe.
Umthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangalele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Umpofu oligqwetha lomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobe enkundleni yeTwitter ngomvulo ngemva kokubotshwa kukaRushwaya owetheswa icala lokuzama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho ukuthi pho njengoba uRushwaya engumakhwapheni kaHotsi ongumkhokheli wabachuchisi icala lakhe lizaphoselwa khatshana na. UHotsi umangalele lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono. Kodwa izolo umpofu ulobe njalo enkundleni yeTwitter esithi vele uzimisele ukumelana loHotsi edale. URushwaya ukhangelelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail lamhlanje ngoba abachuchisi abaphikisanga isicelo sakhe izolo. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho izavulwa mhla ziku-1 ngompalakazi. Idale labaphathintambo lekhabhinethi liphume lesinqumo lesi izolo. Unobhala kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi abantu abahamba ngezimoto zabo kanye labahamba ngenyawo yibo abazavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni kuqala imingcelele ingavulwa. Uthi njalo abamabhasi lezinye izimoto ezithwala uzulu bazalandela. Umongameli Emerson Mnangagwalayo wethule umbiko esithi ubonga uZulu jikelele ngokulandela iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uthi lokhu kulondoloze impilo zabantu abaningi kakhulu. Umnangagwa uthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi abantu babambane bavuselele umnotho welizwe. Lanxa abanye besithi ukuvulwa kwemingcele lokhu kulakho ukubangela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abanye bathi abakuboni ngalelo lihlo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo ebivele ikhuthaza ukuvulwa kwemingcele iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi. Uzakhumbula ukuthi njengenhlanganiso sike sabhala ngokusemthethweni sibhalela uhulumende weZimbabwe simtshela ukuthi kavule ama-borders ngoba abantu abaningi sebechapha imingcele undawo ezingavunyelwayo. So ngokunjalo ke sabhalela ngiyabingelela iMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage ukuthi sitimcele kayivule satsho lokuthi akube lendlela zokuthi ezizalandelwa ukuze abantu bengabise engozini. Sabeka futhi ukuthi esikubonayo abantu bayaqhuma egangeni okungabafaka engozini zokuthi babanje iganyavu bathathele izimali bebalinyazwe nje. Yikho ke siyakwamukela lokho okusokhunywa ngohulumende ukuthi imingcele isizavulwa ke kunyanga naleyi ezayo.
Wakhona ndiweni abathi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukumemethekisa umkhuhlane lo. Ungathini ngalokho?
Komo ukuvulwa kwemingcele akuzobe lani lokuthi inani labantu abalomkhuhlane liqanise kumbe lehle. Njengoba senjile ukuthi vele abantu bezichaphela nje endaweni ezingavunyelwayo, kutsho ukuthi vele ukuvala imingcele kwenza futhi kungabi lendlela yokuthi abantu bahlolwe nxa bengena ukuthi umuntu lo engaba ligciwane kumbe angabe ngelalo ngoba bangena baziphumela nje egangeni. Ngokunjalo nxa uvula amabhoda mina ngokubona kwami la nje lenhlanganiso yethu sinjengoba senjile sake sabhala incwadi satsho ukuthi sibona ngani kuzayehlisa inani ngoba abantu bayangena kusemthetho twen behlolwe laphana emagedini okungena ngoba ukuphuma abalomkhuhlane bathatha amanyathelo ukuthi ba bangathela abanye. So nakana ukuthi kuyinto enhle ukuthi amabhoda avule ngoba abantu bazakhangelwa kuhle kungalamuntu ongena egangeni ingena bephuma lomkhuhlane ongalamuntu ombonileyo ongalamuntu omhlolileyo.
Ilina njengenhlanganiso esebenza lozulu lilamanyathelo yini eliwathathayo ukuze lizivikele lani kulomkhuhlane kanti livikele njalo lozulu?
Yes, sithatha amanyathelo njengenhlanganiso mfokankomo iBulawayo Vendors and Traders Association. What esikwenzileyo ukuthi ke sihlomise amalunga ethu saqoqa esithi ngesikhiwa ama-market bailiffs kungabantu abakhankasayo emkambo emningi yakoBulawayo lapha behamba behlomisa abantu ngolwazi lokuthi bengazivikela njani kumkhuhlane lo, bengathatha amanyathelo bani ukuze bengatheleli abantu abasebenza lawo, bengayenza mzamo bani ukuthi nxa abantu bezothenga balandele izinqumo ze social distancing, bagqoka ama-mask, bageza izandla, basanitize. Ngokunjalo ke sisebenza lamanye ama-partners ethu sesihambisile ezinye izinto zokusebenza njengama-sanitizers nama-hand washing water dispensers ukuthi anikezwe abantu. Amanye siwanike iBulawayo City Council ukuthi iwayabele abantu khonapho kuBulawayo abantu baphatheke basizakale ngoba abanye abantu babengalendawo zokuthi bafake amanzi ukugeza izandla. Ngokunjalo ke sekuzamayo njengenhlanga ngeniso sibambile ukuthi ke lati sizama imizamo yonke esemandleni ethu sibambile enhlanganiso ezinjengabo iZimbabwe Resilience Building Fund eyesekele kakhulu ku project yethu le inalesiyenzayo singaphansi kohlangothi kumbe kumbomba esithi isizimele consortium.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni iBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Idale leziphatha amandla zikahulumende lecabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kuganjelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eleZimbabwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. Umthetho lo usuzacala abantu abathi bathunjiwe khona kungasiqiniso kumbe abatshengisela ngesikhathi kule mbuthano eqakathekileyo elizweni. Uhulumende athi kungahlambaza ilizwe leZimbabwe kwamanye amazwe. Ukuze sicubungule lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Tetoloka uchasiswanga wacacadwa kuhle ngoba sokuza kwenza ukuthi abantu bengazi ukuthi sebesengozini bazithole sebephakathi kwengozi. Nginika umzekeliso, kuyenelisa ukuthi iqula labantu li-apply kuhle emapholiseni ukuthi lifuna ukwenza into ethile mhlawumbe kusesele amaviki amathathu, kube sokusithi-ke nxa sokusele amalanga amabili uhulumende abe sefaka olwakhe uhlelo. Abantu labana nxa beqhubekayo besiya phambili ngesifiso sabo sokuthi benze lokho ababethe baza kwenza njengokutshengisela, sebezatholakala besengozini enkulu. Ngokunjalo-ke sifisa ukuthi umthetho lo ucace ukubeke sobala ukuthi ukusebenzelana nabantu abangalabudlelwano obuhle leZimbabwe kumele umuntu abe enzeni njani ngapi khonokana kumele kucaca ukuze abantu bangazitholisa besengozini. Ngoba kunje umuntu usengagqoka isikipa esibhalwe America, I love you. Abese zithola ukuthi kanti kolaphana umthetho sumudla.
Umthetho lo uyacho njalo ukuthi abazakhuluma ukungaqondanga ukuthi bathunjwa kuma abductions kumbe abazakuthi bahlukuluzwa itorture lokunye nje okuningi nengi. Labo balakho ukuthi befunyane belecala.
Usekelo sombuso kulo freedom of speech ibhaliwe. So ngokunjalo ke umuntu lwelungile lokukhuluma lokho akuzwa kuvelela ngaphakathi kwakhe. Singawunanzela lo mthetho ngendlela osufakwe ngayo ukuthi umuntu kazavunyelwe ukuthi yena uthi abductive umunja. So uzakwenza ukuthi umuntu engaba phakathi kohlupho kumbe abanjwe kumbe abductive sibili ngeqiniso. So kuzaba nzima ukuthi akhulume khona ngoba songathi ukhuluma amanga aqine ebotshiwe. So khona ke ngasikunanzelela sithole ukuthi ngezindlela umthetho lo ka usafuni umuntu okukhuluma lokho ongabe kwenzakale kuye ngenxa ukuthi kunje ngathi ngiqede ukukhuluma khona oko abuya amadoda azonithatha ngihlale 3-4 days ingabonakala ngase ngisithi benithethwe ngabantu engingabaziyo sengisecaleni. So ngamafitshane umthetho nalolo lakho kumele kuchasise kuhle ukuthi kujoni khona oko ngenxa ukuthi ngizathi ngizihambela mbe ngiya driver mbe ngisemasimini yalima abantu bafike bangiqule bahambelani limbone 4-5 days ingekho ngibe sembuya ngisithi benithunjwe ngabantu abanje abanje bese ukuthi uqamba amanga sembotshwa. So umthetho nalowo ngezindlela abantu sebezahlala besevalweni lokuthi bakhulume iqiniso eliyabe lenzakile.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo esiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhejuli kaZulu.
Cabinet okungabi kuvumelene ngumthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane ngoba elizweni elikhululekileyo elingancindezeli bantu abantu abahamba balilwela kungalamthetho okuncindezela kodwa kungokuthanda inkululeko yawo. Awa elizwe alenzi njengaleli leli sokuyikuthi ama citizens kakufuzanga bekhulume freely what is happening ngoba sokufaka umthetho ukuthi abantu bengatsho ukuganga okuyabe kusenzakala elizweni. Luhluphe silalo ukuthi silomthetho uhulumende ubumba imithetho to suppress i-freedom yabantu, freedom of speech, freedom of association under yokuthi i-patriotism engasebenzi. YamaZimbabwe enziwe patriotic yiko basukuma basacrifice impilo zabo ukuthi belwela uzibusi.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhejuli kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Idale lecabinet liphinde lathi i-curfew isiyengezelelwe ngamahola amabili ukwenzela ukuthi abavela kule imingcele esivuliwe benelise ukufika lapho abaya khona kuselesikhathi.
Le iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo. Abathathu laba ngabakobulawayo kuthi abane ngabeHarare. Lolu gatsha luthi abalitshumi lanye bathelelwe leli gciwane elizweni kuthi oyedwa wavela lalo kwele Zambia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi oyengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo ulahlelwe kachana isicelo sakhe sokuthi umthethwandaba wekethise imigoqo yesibambiso sebail sokuyabizibika emapholiseni kathathu ngeviki. Umantshi umnumzana Trinos uTawashe uthe uMoyo lezinye iziphathamandla zikahulumende ezilamacala sezijwayele ukusebenzisa izikhundla ukuhlanekela umthetho. Iphephandaba leChronicle lithi amalokithi entumbane lenkulumane yiwo akhokhela kunani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo. amalokishi lawo mabili alabantu abayisithupha asebebulewe yilumkhuhlane kulandele impophoma osekubhubhe abantu ababili laselokishini leemhlangeni lalo elilababili asebatshonayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Mina uDiriza Ndlovu lapho eGisegwane ngithanda ukukhuluma phezu kwama-sanction. Ama-sanction lawa akhuluma abantu bezona abathi wayenza ukuthi umnotho welizwe wehle ayisoma-sanction. I-corruption iyebulala ilizwe. Waye bengafuni ukuvuma ukuthi i-corruption iyebulala ilizwe. Ungakhangela into zabo zonke abazenzayo uzabona ukuthi vele aziqondanga. Wayezi izinto i-corruption yodwa. Ungakhangela amazwe awo njengokuCuba kade afakelwa ama-sanction ngo-America. But as kazisibone okunjengalokho kuseZimbabwe maningi amazwe afakelwa ama-sanction kodwa amazwe akhona aqhubeke nje ehamba siya phambili lanxa futhi ama-sanction akhona ungakhangela uzabona ukuthi amazwe lawo afakelwa ama-sanction omnotho welizwe hhayi lawa njengalawo eZimbabwe. AweZimbabwe lawo ngama-sanction aqonde bona abakhulu bezana hhayi ulizwe. So kabayekele ukuqamba amanga besithi ama-sanction bawawisilizwe ubona yibo abawisilizwe.
Bantu bakaStudio 7 Dungamili ekhuluma imtswanga lapha kukhuluma neFM ngambuka athi mama lo uyakwazi usimzonda njani thina kulapha kuBulawayo ngendlela akhuluma ngayo wathi siyiminority sebuya lapha uLandani kuBulawayo thina vele laba bantu asisabafuni vele bona bomnanga kwasebebusa khona emachannelend thina vele asisabafuni basidakile yinto ekhona vele sisabafuni. Ama-sanctions aqondana nabo ngoba bona babusa kubi abakwazi ukubusa kuhle banqonda abantu bathaya abantu baloncindezelo ncindezelo lonoloyeke lapha bafakela ama-sanctions mo lalamazwe akhona apha esadikati yama-sanctions ngakuphume bake babuya lapha bakhangela ukuthi abantu baphathwa njani yiba benza ukuthi abantu laba iZANU PF yenze khonokububunje so badlangayo kulokunye abakutholayo bona mboni ukuthi bangathi eZimbabwe kuvuswa kahle abakhipha ama-sanction awani njengalo mama nomondi kamtsanga uyazichithela isikhathi thina sengizonda kubi lapha emathebeleleni ndasifunda umbona vele.
Sanibonani basakazi beStudio 7 bonke labogande labontungameli Nkomo bonke labosithandekile emhlanga. Mina ngibuhlungu ngendaba yalo umama lothwa ngumakhuphe lo. Kanti umakhuphe antshola phana yena wayenguvice kaSwangirai. Enguvice kaSwangirai. Inke semangalisa ukuthi ukhuphe waphuma kuSwangirai. Esephumile kuTswangirai laphana. UTswangirai wasala waforma MDC Alliance. Seforme MDC Alliance yaba yiparty. Kathesi kuyamangalisa nxa ukhuphe sebuya ngecele esesithi yena uTswangela ngisefile sebuya ngecele sithi yena uyilokhuzeni ungupresident weparty ngaluphi uhlobo lwana ngupresident weMDCT MDCT Alliance silo chamisa not ukhuphe lokho akwenzelayo kasiyekele ukusidlalela amadobhe thina asowantwaba ke brathini.
Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi baka Studio 7. Ngithe nami ke ngifaka umbono la iproblem engiyibonayo la eZimbabwe amateacher awaholi imali abanye sebeze beziphilisa ngokudayisa ezitaladeni and ngibona ngathi benza imali engcono kunomsebenzi. Point number 2 bese ngena ku transport public transport abantu bathwele nzima nge-transport bayaminyana ubozubukho lapha bagibela nzima cela abantu impela ngathi bangagqoka ama-mask hayi ukuvala umlomo uvula amakhala ngoba isimo simanga kahle kuleli lizwe. Point number 3 kule problem yamanzi i problem yamanzi kakhulu koBulawayo. Abantu bathwele nzima kula mapoles abenelisi njalo sokuze bezama ukuthi bedeliver kwamanye amalokishi amanzi ngamabhawuza. Mangikhangelela amanzi ngibona awakho health angabe lungele into zokuflasha mhlawumbe nokuwasha. Ngicizelele ngokuthi abantu abagqoke amamaski lo mkhuhlane okhona bakithi. Igama lami nguJustin Juma ngikoBulawayo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Yemen. Impilo zabantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abazinkulungwane babhekane lendlala embi kakhulu kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi lolu dubo lubhahile kakhulu ezansi yalelo lizwe. Sizipheteza kwamanye amazwe ngezalapha kwele Melika. Uqhamuke ukutshengisela ukulodlakela edolobheni le-Philadelphia ngemva kokuba amapholisa adubule abulala ijaha elinsundu. Ekutshengiseleni lokhu kulamapholisa ambalwa ahanjiswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamatshe. Izitolo zagqekezwa, ezinye zatshiswa. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokusele amalanga angaphansi kweviki ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden bamatasa ilizwe lonke bekhankasa. UTrump yena elokhu esithi igciwane le-coronavirus alisongozi lanxa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo othi lokhu kulakho kubangela ukuthi umongameli Trump anqotshwe ngumnumzana Joe Biden.
I think this time around kulento ezimbili engazisho mina engithi zitshintshile from 2016. Eyokuqala indaba yokubana uTrump usele track record manje and i-track record yakhe ayinhle ebantwini abaningi. Abantu aba over 225,000 sebefile la ngegciwane le-virus and uTrump yena ulithathela phansi. So abantu i-record leyo ayibajabulisi, bayayizonda leyo record. Secondly, I think ama-Democrats afunda ngo-2016 ukuthi ukuba complacent akuncedi ngoba abaningi abantu abazange bavote ngo-2016 bezitshela ukuthi hayi ama-Democrats vele uHillary uzowina njengoba lokhu kwakutshengiswa zinombolo ukuthi uyalida. So this year sesibonile ukuthi even i-early voting nami nginje ngivote early into engakaze ngiyenze eminyakeni edlulileyo kuma-elections adlulileyo. Yikho lokhu ukuthi kule agency kuma-Democrats, ama-Democrats azimisele ukuvota ngobuningi babo. Sibona abesimama le-youth bonke nje bazimisele nje ukuthi hayi kumele bavote uTrump out. So angiboni ukuthi uTrump angayenza into ayenza ngo-2016 ngoba kunomehluko omkhulu kakhulu ngendlela abantu abavota ngayo kulonyaka ngoba abantu bafuna ukumkhipha esikhundleni.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Okuqala uTrump ukuthi angathathe i-coronavirus kalula kubonakala njengenhlamba enkulu kakhulu kuma-families aseshonelwe izihlobo zawo ngoba njengoba sikhuluma over 225,000 people sebeshonile elizweni leli since March. Cabanga nje in 6 months time inamba yalabo bantu idlula all the wars i-America eseyalwayo ama-casualties akhona wonke ama-wo. Go back to World War II. Even if mhlawumbe ungabuyela even World War I, ungathola ukuthi amanamba abantu abashonayo kulezo zimpi awalingani le namba yabantu ababafela nge-6 months bebulawa yiyo le-coronavirus. So ama-Americans adinekile kakhulu
ngokuthi uTrump athathele phansi igciwane leli ada kusomkhuhlane omele abantu bazihluphe ngawo. Wona umkhuhlane lo ubulala abantu kangaka. So I think ukuhluleka kwakhe ukuthi abe le plan eyokuthi aqede leli gciwane, aqede lo mkhuhlane, yiyo into enkulu enkulu kakhulu kubantu baleli lizwe mabe siyavota. So even laba abamlandelayo I think sebephomba ukukwenzela nje ukuthi yipolitiki bazonda ama-Democrats. Kodwa makusiye endaweni endabeni ye-COVID-19 legciwane leli, angiboni ukuthi ukhona even one umuntu wakuleli lizwe ovumelana layo uTrump. Yes, abanye ba-confused ngoba bacabanga ukuthi into azikhulumayo ziliqiniso. Maye batshela ukuthi bengagqoka ama-maski, benga-social distance, bahlangane bengama-group. Kodwa abaningi I think sebeqala ukubona ukuthi hayi ngempela umkhuhlane lo uyabulala. U-President uTrump bekumele ukuthi ngabe uthathe serious.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Hamba lo Master KG singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umkhokheli wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangalele emthethwandaba igqweta umnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi. Idale le-cabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kuganjelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa elizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.